Endabeni zethu lamhlanje ibandla le People's Democratic Party elikhokelwa ngumnumzana Tendai Biti lenza umhlangano wokuhlolisisa umanyano we-MDC Alliance. Uzaphumelela na unkosazana Gabriela Engels othi ufuna ukuthi idale lomthethandaba lesule i-diplomatic immunity efakelwe unkosikazi Grace Mugabe iziphathamandla zakwele South Africa. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Namhla sizalinika ithuba lokubingelela izithandwa imuli labangani. Lithwele nzima iqembu le-Highlanders Football Club elibona ntuthu emidlalweni ye-Castle Lager Premier Soccer League. Woza Friday, siyixoxa lamalunga eDubia Masters aseyethule idlalade elitsha. Ku-Live Talk lamhla sihlolisisa ukuxokozela kumanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance. Thumelani imilayezelo ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.